Siyamlamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mfufu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Lingali tshona njani silukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane womhlaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Into eqakathekileyo ukuthi lawo amabandla akholwa izinto ezifananayo kababambane basebenze bonke.
Umnumzana Wolfsman Ncube, umkhokheli webandla le-MDC, uthi akuncedi kubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa itshiyana imbono kwezombusazwe.
Njengoba umongameli laye sikhanye semdala, as long as lokhu eqhubeka ekhula, so lokusiba wes indaba ehlotshinalizimi indaba awes akulafakhini ezalala kusukela khathesi.
Isiphathamandla seZANU PF umnumzana Xavier Kasukwere wethusela amalunga ebandlaleli esithi akulalanga elaphuma elinye elingakatshoni kulabo abafuna isikhundla sikamongameli Mgabe esaphila. Bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu lelizwe lama-Warriors liphumelele kuyancintisa emncintiswaneni we-African Nations Champions i-CHAN. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kudaba lweziphathelane lesimo sombusazwe eZimbabwe esilethulela lona nsuku zonke, lamuhla sixoxa lomnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC. Uncube uthi akuncedi kubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa etshiyana imbono kwezombusazwe kanye lamacebo okulungisa umnotho welizwe osubhidlike okwethusayo. Uncube uphinde wathi uZulu sokumele avuse inkophe nxa kuvotwa njengoba abanye bevotela ibandla elibusayo bengahlolisisi isimo sezombusazwe lomnotho welizwe. Uncube uxoxe lo Gibbs Dube ngezombusazwe umnotho welizwe lamabandla aphikisayo elibusayo eleZANU PF.
Indaba zama-coalition lezi ukuphonga ukukhuluma ngazo kungekho okuyikho esingathi yinofi or iglue eletha abantu ukuthi babe ndawonye ngaphandle kokukhipha umgabe embusweni. Ngibona ukuthi kuzasihlupha ngoba ukuphonga ukuhlanganisa konke kufanele ukupheka isithwala sempuphu lenhlabathi uthi uzasidla. Kuyabe ngaso sithwala ngeke wasidla. Into eqakathekileyo ukuthi lawo amabandla akholwa izinto ezifananayo kababambane basebenze bonke.
Ngokubona kwabanye abantu bathi ke ibandla leZANU PF liyabe lisithi nxa kubuya ukhetho lina libe selisplit amavotes kambe ungathini khonapho?
Into eqakathekileyo eGibbs yikuthi unengi labantu beZimbabwe bafunani. Nxa unengi labantu beZimbabwe besithi bafuna ukuthi bakhokhelwe sithi ngubithi, kabamvotele ubithi angene emandleni. Nxa kuthiwa bathi bafuna umgabe loba esilethele ukuhlupheka khonokho, yikho khonokho kufunwa ngabantu. Yikho sithi ngesikhiwa people get the government they deserve.
Umnotho welizwe ungani ume ngamadolo, kambe ungavuselelwa njani?
Nxa ume ngamadolo kutsho ukuthi uyalokhu usakwanisa wenelisa ukuthi ugaxe Gibbs. Umnotho welizwe lo ulele phansi ngesisu ugcwele inhlabathi emlonyeni. As long as thina njengabantu beZimbabwe sabe sithengwa ngamatochi lamatipoti lamangqolo abuya kanye every 5 years, sizahlala sisenkingeni yona leyo ngoba siyakwazi sonke ukuthi ibandla leZANU PF seliphelelwe njalo alisoze life lenelisa ukulungisa umnotho welizwe lo owele phansi ngesisu.
Nxa singathi ke baba Ncube kulungiswe ezombusazwe sibili, kambe kungalungiswa ngaphi? Qalisa ngaphi sibili ngokubona kwakho?
Ezombusazwe Gibbs kumele kuqalise ukuthi savumelana njengabantu beZimbabwe 3 million savotela ngumeni sasibangaki savotela iconstitution entsha. Kumele kube le implementation lokugcwalisisa imithetho ekhona ama electoral reforms lawo ukwenzela ukuthi nxa sisiye ekhethweni sibe kwazi ukuthi outcome impumelelo ekhethweni izabe iyimpumelelo ehambelana lokufunwa ngabantu.
Ungabe ulakho yini ofuna ukutshela abantu beZimbabwe?
Asivuleni namehlo sihlakaniphe. As long as sicabanga ukuthi uzakuya esigayeni uthwele isaka lakho emhlani wedonke efile edliwa zimpethu sizahlala sikhonapha lapha esikhona.
Lo ke ngusikhwica mfundo Welshman Ncube okhokhela elinye icelele MDC obekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu hambani kubulembu beinternet ku-www.voandebele.com. Kusasa kusigaba sinye sizabe sixoxa lo nkosikazi Beauty Nyambo Sikhe, umsekeli kaMnumzana Elton Mangoma ukhokhela ibandla le-Renewal Democrats of Zimbabwe kesizwe inzwisa.
Abantu abethukayo sabasebenzi badabula umhlabathi ngamapiki bayafa befela emgodini kuningi okwenzakalayo kube kanti bekusenziwa ngabantu abalolunya. Abanye babuya bethwele ama-flowers ezifubeni vela kubo-South Africa kubuhlungu kakhulu lokho nxa ngikhangela ngobulawayo abafana abathethe amajaha amahle kunama-cardbox emakhanda tenza amabhanana abolileyo ngabe kuyimpilo yini? Bazukulu bethu sibeqa kuma-pavement kusakwamalanga omama bathengisa i-airtime.
Alo ke ngunkosikazi Beauty Nyambo Sikhe esilaye ke kudaba lwezombusazwe kusasa.
Igama lami nguGibbs Dube. Kuliviki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla etshiyeneyo ngezombusazwe kanye lezenodo. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Diyani indlebe lizizwele khonapha kuStudio 7. Abadala bathi ukuzwayo kuncijwa.
Akula langa elaphuma elinye elingakatshoni la ngamazwi ethulwe ngusikomishi wezanu-PF umnumzana Sevia Kasukuwere esethusela amalunga aleli bandla wona athi afuna isikhundla sikamongameli Mugabe lanxa esaphila. Ekhuluma esetshiweshe ukaSukuwere utshele amalunga ebandla lakhe izolo ukuthi kumele abambane njalo aye emhlanganweni omkhulu waleli bandla ngompalakazi ebambene kungela kulwisana. Uthi labo abangaba bengela sikhundla sikamongameli Mugabe bazathathelwa ababe befuna isikhundla sikamongameli Mugabe bazathathelwa amanyathelo. Ukulwisana ukukhona kuleli bandla kathesi kuphakathi kwexuku elizibiza ukuthi i-G40 lelinye elibikwa likhokhelwa kumbe lisekela umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona wami njengoba umongameli laye sekhanye semdala as long as lokhu eqhubeka ekhula so lokusiba wesi nabe-factionalism izabawesi akula faction ezalala kusukela khathesi. Faction la-Emerson layo izadinga amacebo lamaqhinga okuthi izivikele layo izibeke endaweni yokuthi la ingaba lamandla. So mona khona kuzaba wesi asikagqalisi.
Abangaba bekhangele isikhundla sikamongameli Mugabe laba abakhulunywa ngukaSukuwere Nkomo ngobani ngokubona kwakho?
Bona ungabe ugocela no-vice president Emerson Mnangagwa le hlangothi aliholayo ngoba ngasikhangelisisa uKasukuwere kuhlangothi leli elisekela uGrace Mugabe elibizwa kuthiwa yi-Generation 4 Mnangagwa kuhlangothi simonezani labo bakhuluma ngo-Emerson Mnangagwa vice president.
Singabona yini Nkomo alubana bethe baxabana kwaphumela egcikeni ubaba Mnangagwa bemwisa phansi bemxotsha ngendlela abenze ngayo umjuru?
Kungenzakala sibikhona lokuthi bemxotshe kodwa amboni ukuthi bangakwenza kuthini within 2 years. Ukuthi bebekhotha abasekeli ababili iminyaka emibili elandelana kuyakokhayezanisebele abasaqoqekanga kuhle. Kungenzakala kodwa dibilika bengiyinto esibengabalimaza kakhulu.
Ngandlela bani?
Ukuthi kukhanye bexosha vice president abayi-2 in 2 years. Yakokhayezela ukuthi vele abaqoqekanga kule ngxabangxoza party yabo. Siyabocatha ukuthi bezama ukuthi bezame ukukontaina bezemanaje umnangagwa kodwa bengamxotsha. Ngoba ebengamxotsha njalo ehambe e-general abomjumi e-general abo-MDC.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, ingcwethi ehlaziyayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ababona ngezomnotho welizwe yabe National Economic Consultative Forum bathi sebelungiselele ukwethulwa okusemthethweni impumela yenhlolisiso eveza ukuba eZimbabwe likusibanga siphi kundaba zokuqhuba amabhizimusi iNational Competitiveness Report. Okunengasikuzweni kuntathele izindaba yethu Mavis Gama eseHarare.
Ingcwethi kwezomnotho ziveza ukuba linhlolisiso iqhutshwe ngeva kokunanzelela ukuba kuqakathekile ukuba saziwe ngokuseqinisweni isimo somnotho welizwe, ngoba inguquko uqobo ingafezeka kuphela kungakhangelisiswa amathuba akhona, inkinga ilizwe libhekane lazo lemithetho elawula ezokuqhutshwa kwamabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lentatheli izindaba wokwandulela ukuphawulwa kwalimpumela owenzelwe ehoteleni ye-Crown Plaza lamhlekuseni, abe-NECF baveze ukuba inhlolisiso le eqhutshwe kusukela ngolwezi nyakenye ihlose ukuphathisa inkokheli ekudingeni indlela zokuthuthukisa umnotho welizwe. Osaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum, umnumzana Njabulo Ncube, ube khona laye kulo mkhosi.
Ireport le iloncedo ngokuthi khona ilakho ukuthi ishengisele ukuthi iZimbabwe yona yehluleka ngani ukuthi izinto zayo zithengiswe emazweni angaphandle. Kuluncedo kakhulu ngoba ungakhangela ukuthi into ezenzakala emhlabeni kulezi suku computation enkulu kakhulu. UZimbabwe isala ngemuva ngoba itholakala ukuthi into zayo azimatch amanye ama-products ayenziwa kwamanye amazwe njengoba Egypt.
Uthi uzoyicela isivuthiwe uNcube esembona uhulumende esekulandela umunyethwe lolugwalo.
Udubo lwethu eZimbabwe olukhulu ipolitiki. Politiki yokukhanya iqakathekiswa uhulumende wethu. Uthola ukuthi khona ukuthuthumeza ilizwe ngomikhonomi, hhayi yibo abakuqakathekisa. Kodwa nxa bengathiya ipolitiki bekhangele ukuthi khona iripoti ugwalo lolo olwalontshwa lumumethe into ezimnandi olunganceda ilizwe.
Ukuphawulwa kwale ripoti okwakuqala eZimbabwe kutsho ukuba eleZimbabwe sekuyilizwe lesithathu ezwekazi le-Afrika ukwenze njalo, ilandela ele-Egypt lele-Senegal. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe zithi zivumelana lomphathintambo ozokuhambisa umnumzana Joram Gumbo othi linkampani kumele iphumele egcekeni ngohlelo lokukhetha ozakuba umkhulu walinkampani. Iziphathamandla ze-NRZ zithi sezilomuntu owakhethwayo osemele ukuvezwa kunsukwana ezilandelayo, kodwa umnumzana Gumbo uthi linkampani kayilandelanga umthetho njalo kayiphumelanga egcekeni ngohlelo lokudinga ozakhokhela linkampani ephakathi kodubo lokusilela kwemali okwenza izisebenzi zihlale inyanga ezimbalwa zingabhatalwanga iholo. ibhodi yalinkampani ekhokhelwa umnumzana Alvord Mabena owake waba ngumanager we-NRZ ithi eyakwenzayo kusemthethweni. UMabena lo gumbo kabaphendulanga incingo zabo lapho sizama ukukhuluma labo. Kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Kamurai Moyo, umongameli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe i-Amalgamated Railwaymen Workers Union, yena othi iziphathamandla kazibazisanga ngemizamo yokudinga ozakuba ngumaneja ngemva kweminyaka emibili waye kulesi sikhundla umnumzana Mike Karakazai wafa.
Kanti ke thina sithi njengezisebenza kololiwe njengama-trade unions ikakhulu ke thina i-president ama-workers and ama-workers amaningi bekufanele abatshele ukuthi khona kuyini okuthatha indawo ukuthi ujenera manager yena okhona oyekutayo uyakhwanisa yini uyakhwalifya yini kumbe basadinga omunye kukhona okunye okushotayo kuye into zonke zinalezo aziko kithi thina izisebenzi. Yikho ngisithi kona ukhala la i-management khaya silokulwa nezisebenzi zakololiwe.
Manje lina njengezisebenzi liyathatha nyathelo bani?
Kwathe sikhulu nje sesifake i-appointment ukuthi khona siye mbona yena lo uminisi omutsha ukuthi sifike sikhulume naye ngoba kwesinye isikhathi into ehluphayo busy ukuthi khona abantu thimelela ama-problems ukuthi aze alo kuze azabe makhulu engasalungiseki. Ngesithi khona esanda kungena e-ofisini lathi simulande sifike sikhulume laye ukuthi hayi thina njengezisebenzi sibona kanje 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 ukuthi la ngakulungiseka sifike sikulungise khonapho khonapho sonke laye ngayena esivumela.
I-management kayifuni ukuphumela egcekeni kungakusenzakalani?
Yikho lato kusihluphayo ukuthi kanti bona bakufihlayo kuyini ngoba thina njengefamily makuyukuthi khona siyimulinye thina le-management pela akulasita phakathi kwethu siyizisebenzi sonkeni. Umehluko nje kuyikuthi khona bona ngama-managers thina siyizisebenzi kodwa-ke nxaso kubuya entweni ezinjengakuthi khona ama-decisions eku-organization kuyawufane sihlale phansi sibonisane labakuthengisa ukuthi hhayi madoda kathesi sidinga ukuthi unalo-manager omutsha okwenzakayo ukuthi kathesi umuntu okhona usekweke lokhu lalokhu kumbe hhayi sisadinga ngaphakathi abantu sebekhona yizinto zonke ezikanye nezokuthi khona mazi kuyithi khona siyimulinye ngabe siyazidiscasa sihlezi phansi nathi thina imbono engancedisa uloliwe ukuthi aphakame kodwa ngabe ngasi-involve usho ukuthi khona bazenza into zabo bodwa at the end of the day kuzaba yi-wrong decision but thina njengezisebenzi sibili hayi into leyo ayisiphathi kahle yiliqiniso elikhona.
Lo ke ngumnumzana Kamurai Moyo, umongameli wenhlanganiso yezisebenzi zikaloliwe i-Amalgamated Railwaymen Workers Union esibesixoxa la ecingweni eseHarare. Uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuphumelela sokwenziwe liqembu lenguqu elama-Warriors ukuyadlala emncintiswaneni we-CHAN. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ibika ukuba ukudla inyama ezihlanganiswe lokunye efana le-ham, ama-sausage, i-bacon, lama-hot dogs kuyabangela imikhuhlane yemvukuzane ikakhulu eyamathumbu. Izizalwane zakwele Haiti bezivota izolo zikhetha umongameli phakathi kwabantu abangamachumi amahlanu abakade bencintisa. Abalwela amalungelo abesifazane kanye lenkokheli zabasakhulayo bathi akuqakathekiswe ukunika amantombazana ezikolo impahla yokugcika nxa besesikhathini kungakhulunywa ngokupha abantwana indlela zokuvikela emacansini kulandela imbiko ethi amantombazana amaningi alokhu esehluleka ukuya esikolo ngesikhathi lesi ngenxa yokuswela impahla. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana asakhulayo athi lanxa impahla itholakala ezitolo inengi kawayitholi ngoba abazali bebhekane lodubo lokuphilisa imoli bese bekhohlwa indingeko zamantombazana. endaweni ezinjengenkayi ebhinga lakogudu. Iningi lamantombazana libikwa lingayi esikolo nxa lisesikhathini ngokuswela impahla, kuthi lanxa lihlezi emakhaya libe lisebenzisa indlela zesintu ezilakho ukuletha imikhuhlane. Unkosikazi Lindelwe Ndebele, ophatheke emkhankasweni yokunika amantombazana indlela yokugcika ehlanzekileyo, uthi limpahla iqakathekile kwesifazana njalo ukuswelakala kwayo kuvaka impilo zabo engozini.
Kusananzelela ukuthi abantwana abakhululekanga nxa besesikolweni, okusho ukuthi nxa ngingakhululekanga ngisesikolo le mfundo kayingeni kuhle, ngoba nihlalani lokhu ngicabanga ukuthi kambe isigqubo sesingcolile, kambe utisha kathesi uzathi sihambe siye kuma-sports ngizadlala njani. So sizama ukuthi sikhangele ukuthi abantwana bangaphathiseka njani, kwenza ukuthi bakhululeke nxa bekuleso sikhathi, ngoba khona kuyindalo nje.
Unkosikazi Talent Ncube ongumbalisi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu akhulumisane kabanzi logatsha lwezempilakahle lulethe izinqumo ezizakwenza kube lula ukuthi ontanga abangela mali benelise ukuthola impahla le nyanga zonke.
Feel uncomfortable because I'm one of them. Lam ngangusebenzisa, I know into engikhuluma ngayo. Ukuyatshintsha kwampana nxa ungawachekanga ukuthi sikhathi kuyabe kungcolile, ukuthi ama-chances okuthi ube le-infection. Njalo sikusiya ngoloku ukuthi ilembu langikhona linjani, amanye abe erafu, amanye elimaza.
Olwela amalungelo abesifazana, unkosikazi Edna Pala uthi indaba abazizwa ngamantombazana emaphandleni kanye lemadolobheni nxa besesikhathini ziyadabukisa inhliziyo.
Okwasidanisa kakhulu ukuthi kwenye indawo abanye babesithi omama basebenzisa lawo malimbu bawawatshe wagcinela abantu ababo bangamantombazana ukuthi lawo bazasebenzisa wona. Sabona ukuthi lokhu kuyinto ebuhlungu kakhulu, ngoba kusesikhathi kugcina kudala ukuthi abantwana ikakhulu bagcine besiba le mikhuhlane yezibeletho. Kulokhu kuhlolisisa futhi sananzelela ukuthi ngesikhathi umntwana oyintombazana esemfuleni akalaleli kuhle ezifundweni zakhe.
Umnumzana Shadrack Khuphe olabantwana bangamantombazana kuphela uthi kuqakathekile ukuthi abesilisa babekwazi ngabantu babo kanye lamantombazana, ngoba kuvame ukuthi kube yibo ababambe izikhwama. Imikhubakhuba eyenza lesi sikhathi sibe yimfihlo uthi yiyo eyenza abantwana bathwale nzima bengazi ukuthi babikele bani udubo lwabo.
Obaba sibakhangeleleyo ukuthi bona balelesandla ekukhangeleleni abantwana ngesikhathi sokuya esikhathini, ngoba yibo abalamandla okwenza izinqumo ezithatha umkhaya ezimayelana lokuthi imali isetshenziswa kanjani. Ngoba kukhangelelekile ukuthi yena abantwana abangamankazana abanisa ukuthi baphuthuke esikolweni ngoba bengalazi izinto zokusebenzisa nxa besiya esikhathini. Besisaba ukuthi bakhulume ngekhaya ukuthi bakuleso sikhathi ngoba isintu asibavumele.
Kulandela imfundiso yenhlanganiso yeNetherlands SNV, abanye abesifazana sebaqala ukwenza ibhizimisi yokuthengisa amalembu la awokugcika. Amalembu la awokugcika athiwa yiramp, bancediswa ukwalungiswa yiSNV eyiyo ebadingela amalembu adingakalayo agoqela iflix. Unkosazana Sibongile Ndlovu olungisa amalembu la ukuthi bayahamba befundisa amankazana labesifazana ukuzenzela amalembu la.
Labo mama abanye sabatrenayo khona ngapha, abanye sebesenza ibusiness ngawo like abangale eBaitbridge, bathi bona bayenza about $500 last year. Thola locally material efleece eJava, but unfortunately iwaterproof liyane ngaphansi liyane. Locally okwakhathesi ayikho, sithole harara.
Ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-SNV eziqintini ezilithumi lanye kuveza ukuthi amachumi amabili ekhulwini, 20%, amantombazana kayi esikolo lapho esesikhathini, kuthi amachumi ayisikhombisa lambili ekhulwini, i-72%, emaphandleni alizake lisebenzise impahla yokugcika ephume esitolo. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
Okwezemidlalo lamhlanje, bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu elimela ilizwe elama-Warriors liphumelele kuyancintisa emidlalweni ye-African Nations Champions iChan kwele Rwanda ngomnyaka ozayo ngemva kokunqoba eLesotho ngokuhlohla kaningi laloba bebenguchiki lobhanqa emidlalweni wayizolo. Kubika intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Lanxa abalandeli benguqu bevame ukuyisa inyembezi zosizi lapho kudlala khona iqembu leZimbabwe Warriors izolo, basele bewisa inyembezi zentokozo lokhu ngemva kokuphumelela kwaleli qembu kuya kuma-finals omncintiswano we-African Nations Championships ngonyaka ozayo. umdlalo wayizolo onadlalelwe eLesotho obungowehlandla lesibili njalo uphele zingujikelo bhanqa 1-1 emdlalweni wakuqala obukobulawayo amaqhawe eZimbabwe enqobe nge-3-1. Lokhu kutsho ukuba iZimbabwe inqobe iLesotho nge-4-2 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo yomibili. Selokhu umncintiswano lo waqalayo ngo-2009 leZimbabwe liphumelele ukungena kuyo yonke imidlalo yehlandla lokugcina. Omunye wabajabulayo ngokuphumelela kwama-Warriors ngu-Steven Sibanda, yena othi ukunqoba kwaleli qembu kuhle ngoba bona njengabalandeli besebekhathele ukuhlala bedaniswa ikudlala kwalo.
Nyathabo, it's very good besiphakamisa. Njengabantu abahlala bedisappointwa yenze sonxa besenzela lokhu abasenzela khona. Hawu siyathaba, siyakhona, siyajabula sibili. Sizwa sijabulile lathi enhlizweni zethu.
UJohn Mufundisi laye ngomunye wabatshayela iqembu leZimbabwe ihlombe njalo uthi ukuphumelela kwalo kutshengisa ukuba kule talenta lokudlala inguqu elizweni.
Ukuyasithokozisa ukubona abafana beqhubekela phambili ngoba kutshengisa ukuthi lapha eZimbabwe italenta likhona, kodwa ongani kuyasibisela emuva ukuthi laba babona ngokuhamba kwenguqu indlela abaphatha ngayo umdlalo engani yasibisela emuva.
Sikhangele imidlalo yePremier Soccer League. Iqembu leCholocho lithe ngokunqoba eleWawa nge-1 kanya lakhuphuka lahlala endaweni yesihlanu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo okuyisimo esipha umqeqeshi waleli qembu uLizwe Sweswe ithemba lokuba lingasinda ekugunyulweni ku-PSL.
Abona working with the minds of abafana banje, sometimes wena as a coach ngofanele ubulokhu baphusha. Sesidla lapho esisukela khona na. Vele sokunzima, but you have to soldier on and then push. Wonke amagame aseselevela nzima.
Iqembu leDynamos lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Flame lili lisesimeni esibi esokuvikela isicoco seligi njengoba selitshiwa ngemiklomelo emihlanu liqembu eliphezu kwengalane ele Chicken Inn lona elizadlala lele FC Platinum ngolwesithathu enkundleni yeLuveve. Iqembu leZPC Kariba leqela yahlala kundawo yeshumi engalaneni ngemva kokubhaxa kubola ele Dongo Sommers nge-4-1 okutsho ukuba iqembu leyo eLenders lona elizadlala lele Chapungu ngolwesithathu lehlela yahlala kundawo yeshumi lanye. Umdlalo ukuphakathi kweqembu leHarare City leqembu leHawumayini uphekezi ngujikelo bhanqa 2-2. Singene kumidlalo ye-English Premier Soccer League. Ele Manchester United lile Manchester City yabe ngujikelo bhanqa. Umdlalo waphela kungela iqembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Limpumela itshiye iqembu leCity lihlezi phezu kwenganane lemiklomelo ngamashumi amabili lambili okulinani elilingana leqembu leArsenal lona elihlezi kwindawo yesibili. Kundawo yesithathu kuhlezi iqembu leWest Ham lona elinqobe leChelsea nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili okulinani elilingana leqembu leManchester United lona elikundawo yesine. Singene kumdlalo weRugby. Amaqembu amela amazwe athele Australia lele New Zealand yiwazadibana kufinali yomncintiswano wezwe zomhlaba ngemva kokuphumelela kusigaba sesemifinali ngempela viki edluleyo. Iqembu leNew Zealand linqobe leSouth Africa nge-20-18 kuthi leAustralia litshayele Argentina nge-29-15. Iqembu leSouth Africa lele Argentina azadibana kumdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha likundawo yesithathu. Emdlalweni kakhilikithi umdlalo wakuqala ohlobo lwe-2020 phakathi kweqembu elimela ilizwe leZimbabwe lelimela ilizwe leAfghanistan uphele iqembu leAfghanistan linqobe leZimbabwe ngama-wickets ayisithupha. Lo mdlalo ubusenkundleni yeQueen's Sports Club kobulawayo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo. Umnumzana Welshman Ncube ukhokhela elinye icelele MDC uthi awuncedi ukubambana lamanye amabandla ikakhulu nxa etshiyana imbono kwezombusazwe. Umnumzana Sevia Kasukuwere wethusela amalunga ezanu PF esithi akula langa elaphuma elinye lingakatshoni kulabo abafuna isikhundla sikamongameli Mugabe. Bayathokoza abalandeli benguqu ngemva kokuba iqembu lelizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors aliphumelele ukuyancintisa emncintiswaneni we-African Nations Championships iChan. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilitshiya kuhlelo Live Talk, igama lami ngu-Chris Gande, lelale.